sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngokhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende utuza hambisa emthethwandaba odokotela abakhalala umsebenzi.
Sibaqashile ukuthi basisebenze. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhashi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga.
Kuyafanele kuye kumthethwandaba kukhosinga khoti ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwesithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebele nyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngokuhambelana lentengo yedola lemelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olokuqhatha odokotela olwe Health Service Board, uthi sebekubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikhosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani le nkulumo leze esasilazo.
Lali banike malini yini?
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures imiholo yabantu isanetika. Yeah, kodwa ukuvumelana kwavumelana. Kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhashile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhashi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoko.
Indlela enhle yini yokwenza konoko?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile konoko?
Wena ubona njani ukuthi baphuma sebahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho nabo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Service Board, sixoxelaye eseHarare. Kodwa ke udokotela Masimbandoro, isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende.
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way. But for us, we're just hoping that you find solutions which capacitate us to report for you. Because taking us to the labor court, ideally, it's not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor code. Usihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu, asihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphukile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. We managed to attend the bipartite meeting on Friday. We reached the government offer to say 60%, which we declined. On the basis that cost of living has increased by more than 1,500%, then the poverty 60% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinazifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe wemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngisho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend, the fuel price has actually increased by 30%.
UDokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebe lesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulume le-Studio 7 ese-Washington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola eMelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola leMelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lomnumzana John Maguja uziba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC ngodaba bank ngodaba lolu. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi bazabophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela antsho kulomthetho, there is a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuyafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisobhidlizwa amalungelo abantu lapha. Abayasidalela kakhulu abantu bezanu yabo bakithi hayi akusenzi kwenzakali lokho.
Ye, nxa ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, ubatshele.
Ile mpande ezimbili, kule ekuqala uyabuvula imali, i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Eyinye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakhona nxa ivela ngaphandle kwelizwe, uyayifaka kwi-account engaphandle. Kumbe iyathunyelwa account yakho ngawula ama-US akho ma-rand ngama-pounds uyakwanisa ukuthi afake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi ukuthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iya kuya ngaphi?
Kabafanelanga masivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So ukuze umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela kanti esibathi khona awufanelanga uyithatha imali yakhona ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe ufuna ukuthenga iy'mpahla phandle kwelizwe ufanele ubhale incwadi ku-central bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-central bank isivumelwano sami ese-account yibhenki yami ebhenki akiyo oku-central bank ngokwabo so uyafanele ukuthi siye ku-constitutional court.
Ubona uzani luhambisa nini udaba lwe-constitutional court njalo nabe
libangaisaasesifonelana leZimbabwe lwa-human rights lothenta elihle ukwenzela indaba yakho lilihambe ngoba abantu abalama-account ama-escrow accounts balemalungelo ukuthi lo wothu uyavumelana la wathi siguqula hayi indaba yakho na yashing benemthetho inkomthetho andaba kusasa sibili impoyo
umnumzana Rejoice Ngwenya incwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare siphinde saxoxwa ngodaba lolo lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo okubandla leZanu PF
i-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze liphumele phandle labika izinto singathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khona khona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba lokuthemba amabhanga indaba leyo okhuluma ngayo yindaba okumele iqalisiswe kanti labona kwamanye amazwe ungakhangela even use-South Africa xa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenza irandi langikhona ngale kodwa engikuthoyo yibona asikubhekiseni kuhle sukufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point oba abantu babalaloko abakuthi ngesingizi i-confidence ingesiti sesine-problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulo mbiko esifakile sokulo mbiko osifakile sokuthi nje lokho sokuthi nje lokwa khona kwana kwenza ukubana abantu babe nokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi lapha eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kunobuchosi obugcweleyo elento ezwakalayo kodwa khonokho ukuthi bona bahlala bejika njalo nje kusuka kube nzima ebantwini
singathi ke ubona ngani uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwe ama-nosi accounts la
andiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengiswa kwemali neminye yemigodo nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la mabumbenzi nalawa awuthengisela imali emsikeni omnyama so nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona ikhangele konke lokwana ngoba ada ukuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelekuzolwe-exchange rate ae bekukhwela ikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhwela into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthe kukhwele ama-grocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate alikhwela ngoba into yomina singayibalekeli abantu bonke lakade baloku bekuthenga ama-price abo against United States dollar so ukukhwela kwe-exchange rate kuzawuloku ukhwela izinto zonke ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbele kwana asivimbele indawo zonke ukuthi bona i-exchange le ibe controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona kuhlale kukhwele izinto so i-reserve bank ingabe lo mbono omuhle ukuthi ngani asivaleli labantu ukwenza ukuthi ngoba bona labana abantu abana bakuthi beloku bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kuloku kukhweza ilozeni i-exchange rate kodwa engikutho ukuthi na ngabe bakwenza ngendlela ekuthi bona ngabantu behlale phansi besihlibungula into lezi beqayisise kuhle even to consult bekhulume labantu bese kubuya ama-pronouncement hatshi bona every day sibesekusize loku sokuthi nje qala abantu bathi okhe sesiyivalile bavuke kuseni sesiyivulile khona ubana sokuthi kuqina kufaka ibhanga elikhulu elirezebhengezivu nabantu nje abapha ngugijima nje like loko othiwa ngekuthiwa headless chicken athi kufundi khona ubana umkhono awunoni ngokubanje ngendlela enjalo
ye siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi baza bephelelwa yimali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale pho-ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani amafutshane baba Chuma
yinto ngamela kuyenzakale nale yange yenzakala and akumela kuyenzakale ngaloku kuyenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally kubhenging system yethu ezimbabwe so in whatever we do i-RBZ into eyenzayo kumele bemeke sure ukuthi imali zabantu zivikele imali zabantu zikhona abantu nabefunaifuna imali yakhe ayithole
umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi okubandla leZanu PF sixoxe laye ekobulawayo siphinde njalo saxoxa lomnumzana Alison Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi ke nanku-ke akwadhuleyo uthi thina isiqondiso esisegudwini sivela sibona ngani sivela esigodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje hayi ke sizamele ukuthi sikhulumekele e-FBC kodwa sisabatholanga
Senana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust baba Ncube sakwamukela kuhlelo sizokuthwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani njalo usitshele ukuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini amafutshane
inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheleni injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelele bephansi yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka-26 kuyona linyanga sikhonapha e-Homestead Conference Center
liyabe liwayenzela ngaphi
e-Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, singathi-ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola-ke isicoco leso.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani ukwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kusiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibili ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke? Umfowethu
abagida imigido yesintu labathunga izinge bethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda ngesindebele ngesitonga isikhalanga ikanjalo kanjalo
singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho
okwakade sibe sibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies ngokugesi
singathi kuyinokwenza ukuthi likucabange khonokho
okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implimente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasela kuphela
kubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho
kuyathabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sokunganabo abambihle sokuphonga ukuhlanganiswa lokunye nje ongawuthi kukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa bekhuluma
ye kodwa ubona ngani kuyalungiseka khona
lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke
ye akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube
ye into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sisikhangela lezi zamasiko akithi akuna munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo
lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye namhlanje ukuhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale-ke kuBulawayo siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube
lami ngiyabonga
hayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale omanje-ke sike sizwe ezibhadalane labatsha silo Mike Wobe
yebo mthwaka komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ningumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana khulakhwashe munsanka ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uzulu ngasebhinga engaphansi kwesihloko esithi siyabuwa development trust kuda ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjalo
siyabonga abalaleli siyabonga kakhulu baba Hobe siphilile
so kuda ngisandukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona elenjongo yokuthuthukisa abantu ebhinga awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani
iSiyabuwa Development Trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana zabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe so ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no into leyi ilokhu iqhubekela phambili basihlalisa phansi bathi abatsha nganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu. Yikho ke seqalisa uhlelo okuthiwa yi-Siyavukwa Development Trust. Sikhangela i-development etshiyeneyo, sikhangela esithi i-social development, sikhangela njalo esithi i-economic development, sikhangela njalo i-infrastructure. U-social baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwana bethu bafunda njani. Sikhangele njalo i-health yethu, izibhedlela zethu. Sikhangele njalo ukubana singancedisana njani kuma-libraries, into ezinjengabo amanzi ahluphayo abantu uZulu edinga. Sikhangele njalo abantu abakhala bethi asila misebenzi, sifuna imisebenzi. Yikho lapho esithi khona hatshi siyadinga lathi ama-partners abebuya ezithatha ama-opportunities agcweleyo edinga ukubana be-create employment for abantu.
Sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka. Imali liyitholaphi?
Liqiniso sibili, into azimanjongonjongo akusimelanga kuphela. Sikalisa amankampani hayi esangcono kuma-diamond babesineda with hatch we understand i-plight yenu, liqiniso lisalele emuva bavanini lokulenza lokhu. Kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporate social responsibility yinto beyikwanise. Njalo nje sikhangela thina ama-pocketes lapho esisebenza khona sithatha izimali from our own pockets siyayenza i-development esiyenzayo. So ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi singabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwa-accomplish asikukwaleze ngenxa ye-lack of resources akula mali.
Njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na?
Ethu asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi. Njengabatsha sisebenza labadala besilayela sisebenza laba-chief yethu esithi ngesitonga ngosincwami sisebenze njalo labanye abadala abebesincedisa.
Ulasi isicelo sokunikeza uZulu na?
Isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uZulu kumbe sise-Europe kumbe sise-America kumbe sise-South Africa masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo edinga amanzi ayahlupha sibili. Bambenini lisincedise ukuthi sidile ama-bonds. Izikolo azila ma-furniture abantwana abafundela ezikoleni ezifakwe utshani. Bambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo. Kuningi sibili esingakwenza okuncane elilakho. Bambenini lisincedise nxa befuna senze ama-conference in those various countries siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference. Nxa befuna ukuthi bamba i-email yethu kuthiwa ngu-Siyavukwa Development Trust@gmail.com.
Hayi sikuzwile mnumntwana akhula kwashe Montsanka, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi.
Siyabonga kakhulu baba Hobe.
Mthokazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana Khula Kwashe Muntsanka. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9 PM. Wanelokwa namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu selontukamele komo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizabala kumakhubo ichapter ka-40. Lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni, abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, exhaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe iNkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngesikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale. Kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni. Kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi leso esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale aze athi ayi ngiphilelani na. Manje mina bengifuna ukukhuthaza namhlanje ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavid. Njalo siyazi ukuthi uDavid uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavid ukuthi hlangana laye ebulala uGoliath. Akula muntu ongasaziyo lindaba kaGoliath. Hlangana laye uDavida ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida hlangana laye laphana esithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha hlangana laye esithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, yindaba wayekhala lapho uDavid. Kukhanya inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka esesehluleka lokuthi angaphuma njani. Kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwexhaphozi. Kuyindoda eyayikhangile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwexhaphozi. Yazi akulanto ebuhlungu njengoba phakathi kwamadaka, phakathi kwexhaphozi. Uyabusukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ixhaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile. Impilo la ikanjalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho. UNkulunkulu njalo useduzane lawe. Isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe. UNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi.
Bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka. Baba, esula izinyembezi zawo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Islanders libe nguChikile Obhanqa 1-1 lele-Herentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Blue Chiefs 1, Wange 0 Black Rhinos 0. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa emthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso yezizimele zodwa labanye abasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisa ngenjabulo nguKeith Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.